Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Indebelele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku-13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ibandla le-CCC alijumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende angazavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho okwakhathi se-new dispensation, amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TPC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki yedluleyo.
Angwaba khona ukuthi kasabonakala ukuthi vele sebemthethe, sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lanhlanu iningi lawo engawo koBulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lephalamende ezakoBulawayo ezilitshumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini-ngcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani esigabeni seMathebeleland North.
Hayi, okwamanje abantu sebeqalisile ukukhankasa, bakhankasa kamnandi kuthule endaweni eziningi, kodwa abantu abakangeni sibili okuzwayo, kusalokuthula endaweni ezithize, kodwa sebeqalisile ukungena. Mhlawumbe ukuthula lokhu abantu besagijima-gijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijiyeneyo, kodwa hhatshi akukangenwa okuzwayo, kodwa ukungena sesiqalisile ukukhankasa endaweni ezijiyeneyo. Abantu bayagijima sibili, abaningi siyazi ukuthi bebemele nomination court yathi iqedi nomination court hatshi sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane. Ngikhalela ukuthi yena le mviki ezayo hayi yiko lapho kuyabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima-gijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa ithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa amaphathi wonke sibili. Uhlupho lwenzakala nge-TPC yikuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-all dispensation ukubana iZANU-PF yele monopoly over i-information elizwe, yiyo njalo ele monopoly monopoly over imedia. So ngakhonoko abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption. Ayisikho okwakade senew dispensation amathuba aphiwa okufanayo njalo nje enxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under inew dispensation. Lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe bezana uPF lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner kuZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale kuZBC asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba kuZBC so amathuba ayafanana ba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zinsuku
imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula umuntu ohambe siyadinga imvumo sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground akula umuntu oqoqoda emapolice nedinga imvumo ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign so kathi sisesikampena sesigijimenda wenesijene imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni
lo ke ngumnomzana ku Dakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezano PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba seBinga South edalele eParliament lo ke sokudaba lunye sixoxele lesiphathamandla sebandla lesiCC umnomzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleland South
umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezitheneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthuliseka lokhu engxenye kungathathwe ngathi kuthule kakhulu kodwa hhayi ayisikho bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa-ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu labo abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso sizwa kodwa kwezinye indawo njengobomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokhu kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu liyana ungathi kayikaqalisi nje abantu basatshaya imitshetsha phansi besenza imihlangano emilithwane kodwa hhayi engakutsho ukuthi akuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungela zigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi nsuku
njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ngama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokhu ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokhu okungenela kuthiwa i-infiltration bangene phakathi badunge abantu ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona ngathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethi yendlela ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingaze ibe khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano ukunika umuntu imvumo yokuthenze umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hhayi asiyo mvumo ele ntandokazi phakathi
alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo ibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Chiriyelenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandela isixwayiso semandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezibalisa iMaswingo, Harare leMarondera ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama-affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi, kodwa ibandla leli lizazivunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Chiriyelenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lama-candidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi ku-campaign leyi kuyasetshenzwa njani, sibancedisa njalo in terms of our strategies. Ngakho ke lolu uluhlu labantu abaphumelele ku-nomination process nxa luphuma luzasinceda kakhulu ukuthi sibe le-confirmation ukuthi kumi njani in terms of ama-candidates. Njalo kulodaba olunye oluhluphayo olamadabu candidates, lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TPC kodwa bengathunywanga libandla. Njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo, nxa sikuzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu-PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa ne-ZEC ukuthi udaba lamadabu candidates lulungisiswe, iZEC siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi, bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo, abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abamadabu candidates aso bantu bebandla. Kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize, njalo udaba lolu sesiluhambise e-court. Amalanga amafitshane alandelayo sizahamba e-court sisiyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu. Njalo sikhuluma kunje, so njengebandla sesifake i-police report, sireporta laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yi-fraud. So indaba le isesemthethweni, njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ekhethweni abantu laba basebekhithiwe ku-ballot box ukuze bengakonfuzi abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa, labo elithi bekungafanelanga bencintise, njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-TPC bengakhethwanga libandla, kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo, iningi bayalili. Njalo nxa sikhangela ngasemthethweni, ilanga lokuwithdraw liphele izolo, i-17 days ikwana. So kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile. Isamanisi, amasamanisi sibaphile, njalo sesimelele abezomthethwandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi. And okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidliza ibandla le-TPC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi kwama ama voters ngelanga lokhetho ukuze kukhona kungasoze kukhanye ukuthi umuntu omele i-TCC ngiphi. So ngabantu ababhilizayo njalo sibonthi ngabantu abayephule umthetho, yikho sezisithi indaba yangkhona ayihambe kube umthethandaba, sibone ukuthi izahlazulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kusukwana izilandelayo, esithi uhulumende ingkhona izahlala phansi acubungule lolu daba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana ukubangele ukuthi bagcwayisise, kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani khona ngabe umdunga sicela ngicela bonke abantu bemathebeleland bevotele i-MRP yama-councillors njengoba ekhona ama-MP sivoteleni MRP ngoba siyabona ubandlululo olukhona lapha elizweni lakithi alupheli. Abantu besishoneni vele ngabafuni abasindebele, sizimeleni sodwa lati kati kuyini esikufuna
Studio 7 ngabe linjani ndawo zonke. Siyabonga usethelela uhlelo, siyabonga uhlelo Studio 7, sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukwazilize kalikilimi kanjani. Kodwa hayi sizame sithi siphelelwe ngamandla, phelelwe ngamandla, sizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhingayo okugebenga. Kanti hayi siphelelwe ngamandla, yabona umlilo ozayo ukuthi iyashiya kuphela. Sithi phambili ngokuvota 23 August asambeni maZimbabweni sevota, sikhipheni zana. Okhulumayo umfuka bhoqo andana senyamandlovu, sithi zana ayiphume.
Ngabe unjani mthakazi nabalandeli? Ngihlala edabeni bengibheke ama-candidates lawa afuna ukuba ngama-president for ukhetho luka-August. 11 yawo wonke akula i-1 even 1 iNdebele. Ngitshelithi amaphathi wonke lawa akula even iNdebele eli-1 ebelingaphakamisa isandla balisupport bathi hhayi cela usimile. Hayi hayi bafethu, ayike abake ukudlala ngathi. And even na le-CCC abantu abagijima ngayo. Last week lo mama lo othingo Shiriyetenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama double candidates ababazi. But namhlanje sebesithi abantu babo abayenze ama double candidates abahambe baye withdraw amagama. Why abantu labe nganaqiniso kanje? And into eyone engalixwayisana nabantu bamandebele ukuthi zamani ukuthi lizilandi iqunywe phakathi. Ukuthi lizoqunywa phakathi MRP orobani okusalayo ezilongo ilizwe lengaqonwa ngaphakathi, ukukhululeka angeke lize luthole, lizohlala igijima ngemva kwabo laba abantu until lezulwa mizeni. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela laba abalalela. Ayiseyabezwa umhlanga bathi bazavalele phandle ku-TCC ukulawayo, but into okumele bebeyazi ukuthi lasiye kuma-by-elections ba-contest ebemele MDCA bayala ukuba ku-CCC bebona ungani njengobana ibandla lile 2 months abantu abasozi bevote contest abadliwa futhi ngabantu be TCC. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi thina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi thina sesiphumile bekwasi vele iMDC ivele ihlupha ku TCC. That's why kuphunyiwe. So abayenzanga njengabe Gwanda ababhala incwadi. So bazayamkelwa njani befakwe? Bathi sebefakiwe buyimonzo rekufuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle. Lokho ukuthi bethi yeke kubuya abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngukhuluma intando yakhe kodwa kanyeka zathi thwele nzima ngebandla lezanu PF. Kathezo nje yabona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After ama elections uyawusayina ke ungasela umuntu okhuluma ngezanu PF wonke umuntu usazohluphe. Lokuluthu abazuluthela benza intando yabo abantu bahluphe kabalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7, njani. Aleke ngiphawule ngendaba yeCC, indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhaliswa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha otho kobulawayo, otho ngokobulawayo sokufaka abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la iCC ngathi ilesizayo kancane. Sisile ngathi lesizanu kancane liyo sisi yakhona ngoba hayi sicina thina singasathembi sesisithi ngcono kube ngumthwakazi ngoba linto vengani le yento zeHarare phakathi into othwa iqalele ngusuHarare vele iqondanga vele nje sisi izalo kahle into nje khona njalo la bantu amashona vele ahlale ngamashona kusoze kujike lokho
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka Studio 7 indaba ye-TCC le inzima le i-TCC ibandla le ligangile manxala izo kata abantu abavela eHarare zobafaka kobulawa bebe yamakhansila kathi abantu bakobulawa banga simzwile ubabulo kade khuluma ekuseni lapha lo Dunga Milingomo lo obese CDA usekhichule kachana kwathatha umuntu eHarare wafaka kobukhansila hayi hayi sicela ukuthi bandlale ke lihloniphe abantu manje umuntu lo muntu kabusi lapho ohlala khona ungasuke emzini ukuzobusa kwemzini owenye indoda kathi uyabusilo indoda le iye ngapi mase uzobusa emzini kwale ndoda kathi so ibandlale sicela ukuthi ke lihloniphe abantu umuntu lo muntu kayebusi lapho ohlala khona ayenge sithatha umuntu emathebuleni siyemfaka eHarare sekuthi ukhansela le akwenzeki lokho abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo so iTCC kayingakungeni isitathe sezani PF lesisingcolileyo lesi sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona amakhansela onke laba asindibela sekhijulwe kanjani kwafaka amakhansela vele eHarare hayi asikufunda ukuganga lokho
alibonani salibonani Studio 7 linjani basakazi hayi thina siyaphila sikhona hayi khona phezulu siqanjelwa amanga umnangakwa umnangakwa lamanga madodo ezekhulume lokhu radio ukuthi sizane kwimali esiqabela amanga hayi into yangaze ngiyibona hayi siyangekile thina badala ngiyabonga
linjani linjani basakazi linjani basakazi siyalithanda lonke thanda lonke hayi 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 iTCC kati wayivoxa voxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omumbu cabananzelela izanu izanu ayifuni ukuthi iTCC win ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilokugebe ngaphakathi kade abantu la indlala ayi lati amandebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingasozuza isize mani abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni wayelithanda ukuvotela izanu so wayelithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mashona lamandebele yekelani ikhabhinethi kamnankagwa yonke yodwa mani hawu mani hayi sukani mani hlobo zama sukeni kulabani abantu mani lidlani kakuzanu lidlani ukuzana abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma asivoteleni iTCC kuphela abantu asibambane sivoteleni iTCC sonkeni sonkeni asukeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bengazi bavoxavoxe iTCC kodwa mina yazini ukuthi liqondanga siyalicela mani badala lingenza so lizobona izani ngawini sifuna ukukhuluma sonke sisemazweni like lizwe ngendlala ngoba lizodubeka lizobona singake size silithumezeleli leyi audio ayihambe singake size silunike lutho siyana ugawula votele izanu kuphela lina elisekhali elisemaruzeva elisemadrobheni elikwazi ukuthi lidla ngapha egoli sichiswa sibulawa haya sukani kuzanu lonke elikwazi ukuthi abantu abenu basemasayipheche yakwezilwane ipheche yakwemfula yekelani uvotele izanu yekelani nini siyacela abazali siyacela lonke ungabe umzali uphi kuphi kwendawo uselwagwela from kuphi kuphi yekela hambani ku-TCC long
Studio 7 Studio 7 livuka njani Mnela mikama Adolf Shaba. Nantando kuluma kumalunga kite Triple C. As concentrate as concentrate ni siyapambi ili manja. Sinyateleni nga manja kwa sobuse duze lape siya kona. As concentrate ni ilawa bantuwe fazi lawa. Ama independent, ama candidates lawa sa ina aziti. Nawe Triple C yona esazi. Soba lukuta akaketwa nga libanja. Afana la lendo tebi kuluma ku Studio 7. Iziti yona yega watu wanu kwa Bulawayo. Ngiyamuzwa le nkulumo zakhe azilokhuzayo ngezokufuna ukuhlukanisa abantu. Uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwegwe ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelwe libandla. Kunezizathu zokuthi abanye abantu bakhitshwe or nampo Monzora. Sesehluleka nje, uhlulekile nje nokufilter even one candidate. Funa ukuba yilokho zeni imbuzi edla yodwa. Kodwa hayi ngikazasona umuntu ngizana ngeyisize ibe lesifiso sokusebenzisa ngoba kasela amandla uvalu lezi ufana nebarriers check
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka Studio 7 Ntungamile Nkomo hayi siyabonga sakubonga mfowethu usifundela kahle izindaba hayi siyabonga impela siyihlala ukambe njalo uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile mbalula lo ababa lo nojwayela abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ubehumana umbalula lapha thina abantu kwele South Africa babalekele izani PF yakhe leyo ivikela yona ufikile embalulo babaloka kwananga lo thina sifuna abantu bebuswe ngendlela iyeni ANC yakhe ibusa kahle abantu yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe yena uzo defender ibandla lezani PF baba sizocela ukuhloniphe kancane ukuhloniphe impela sibuye lapha ke kuma elections lapha abantu kabangakhohliswa izani PF kabavotele elinye ibandla upresident elinye ibandla nothi izani PF izani PF sibakhohlisa kakhulu abantu sifuna utshintsho 43 years lokhu khotsha into eyi-1 hayi ayiphu imbandla le
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisidumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevei Slovonika loValeri Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba kande ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ibutho leRussia leli alikaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi ke kubize sokuthi kube lomvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu. Angikholi ukuthi kuke kwenzakala ngaphambili lokhu baba yilizwe ngingazi njalo kusiye emuva kodwa ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho kangimangali ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakala angabe ngabonakala ukuthi ubonile ukuthi kuzawuba khona ubuzima lapha owahle wabaleka kumbe kungenzakala ukuthi kungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe sebemcatshisile njalo akasozaphinda abonakale futhi kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona.
Ngokubona kwakho ele Russia lokhu lili lizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo?
Yebo, ilizwe le Russia yelokhu elilizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami. Kodwa ke kukhanya ngathi kungabe kulishekile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzakele ukuthi amabutho ahlamuke ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin ngoba ungalalela kuhle belisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le eAfrika liyediliza liye khona le Middle East liyediliza andikhathe sibe selifake lapha eUkraine ukuthi liyediliza kodwa ke angazi ukuthi khona lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ayiphekele abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months 1 year 7 months kunapho lokho kulwiwa so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khona ukwelixegisa ilizwe leRussia ukuthi kiyalehlula impilo eUkraine yiko kwenza ukukhanya ngathi ubusuperpower balo bungathi sebungathi buba lombuzo kancinyana ukuthi kathi behlulwa yini ngoba so babesebenzisa ama drones lana besebenzisa isikhali ezinkulu besebenzisa lokho kodwa ukukhanya akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi kakusakhanya ukuthi benza phambili.
Hello ke ngumnomzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje igama nguChris Gande libele impela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.